sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla leMDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ikuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangidele likaThwankirayi.
Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba imfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
Elliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBotagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezibuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani.
Udaba lokuchaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa ngukosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli zeSADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla leMDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo kuqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano weMDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedale lephalamende. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene kobulawayo.
Iqiniso ikuthi i-political party elabantu abaningi balembono etiyeneyo kodwa okuqhakathekileyo ukuthi baza kusolva njani baphumelele njani phambili. Ibulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi uMgabe sehluphile. I-target yethu njengabakathwangela i-MDC labo kobulawayo umuntu ongayisuye yizani uPF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungahlukana imibono ethize kodwa isiqokoqela yizanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umphini. Iqiniso ikuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwankirayi. Izanu isizama ukuxuka ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni iMDC Alliance kanti bonke i-standing committee le-National Council lama-province uThwankirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwankirayi ulakho ukubuya kobulawayo ezoxoxisana lenkokheli. Kungakuliqiniso yini?
Baba uThwankirayi nge-constitution yethu uvunyelwe ukuxoxisana lama-branch lama-province lama-ward. Yikho-ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthi ulanda uhlupho uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani esithi ngikuxoxisana loZulu. Akuqali namuhla ukuthi uThwankirayi uyabhoda ekhuluma nabantu. Abantu sebephonga usika ibunda besithi uhambele ukuthi kuyaphoxwana kobulawayo. Into engiyaziyo yikuthi i-leadership yonke e-standing committee isebenza noThwankirayi, i-provincial council isebenza noThwankirayi kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala bakhuluma amanga. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uZulu ukuthi kobulawayo sibambeni. UThwankirayi uyabhoda indawo zonke njengoba sesilungisela ukhankaso lwaba-election. ke kathesi siyafundisana ngama FDV biometric voter registration uchangirai labo khuphe labo bebe labo moyo labo munzora lesinational standing yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana bexoxisana besenza umbono ofuna nguZulu yikho ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlabisweni.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isikhulumeli sebandla le MDCT kobulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu iyimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo. Kodwa sekumangalisa abanenge ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. Ngolwesine abasakhulayo bebandla lezanu PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Kuyinto ekade singa eqalise abantu bayithusile okwamaqhini ngizwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala. Bekuyinto abantu kade bayithusile ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni ngoba abane babengabonanga ukuthi kwenzakala. Bapho kubona imoto aziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Akwakhathesi umumo suyehlile mbijana sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathinithini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukati kwenzakala njani. U-Eliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda. So sebezibuza ukuthi ha kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phosi njani kwenzakalana. Hhayi bathuma uma kwakathesi bese kuyinto zade zibeyithatha njengelizwe lonke ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini. So into nje abantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho akula muntu owakubonayo lapho ngikubona ngehelicopter isuka ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala wayesekhululeka khonapho emphakathini. Kuyini elakubona kumbela kuzwayo?
Abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma kokuqala esiyendlini encane wabuya waphenduka wabuya wabuyela wabonakala sehlanza ngaba beseduze ngoba i-VIP yayingathi iqamama mbijana lapho abantu ababekhona. But ababeseduze yikho abakuripota ukuthi hayi babona kusiba nama movement amaningi kodwa bengazwisisi kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Yikho kubona sekusukunywa masinya abanye lokuthi kwaphunywa njani ababonanga. Babona nge-helicopter yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihlezi basala bengasazwisisi ukuthi babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sibe sibhedlela lapha eGwanda basisolani thina silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapha esibhedlela sethu. Kukhanya kwakulungisiwe usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba lezinto zonke on stand by ukuthi in case something happened pho kwehlulani ukuthi kumbe aqale adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithi esibhedlela made abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankhona ezakuye eSouth Africa. Khona lokho abantu sale ngani bakubuza ukuthi hapho esethi sibhedlela sinjani.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo aba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhulume ekuqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwa livele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi ngasikusupport kuyinto embi, kanti njalo lathi njengenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition sifinde sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mugabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kuba ngumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani. Umkamongameli welizwe ayethana labantwana kuyinto eluhlazo kakhulu. Sizwa kusizwa kusiko sisinqulu njengabantu Zimbabweans, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyakukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthukisenini abesifazana bephakamise, but umama lo uGrace abesefika echaya umntwana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efakela ihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi wonalawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni womkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kusadak region, kucommunique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma ngeviolence le lokucindezelwa kwabesifazane, lokhu lesisenzo sikaGrace Mugabe sihle sibe yisibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi lekuwabhekeleni phansi, ngoba into ayenzileyo into ethe ibonisa ukuthi nxa ungaba lamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukabani. So ngokunye kwezinto okusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu beSadak region.
Hello.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mne wethu.
Yezi hamba njani inhlelo zebandla emaphandleni babamzila, njalo zithini zakhamisi?
Obuhle ngakho ukuthi lokho esikhethi nasakhethi ukuthi sikumele yizinto ezimqoka ema-Tableland le-Midlands ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kume sithi kumbangazwe kube ukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyamukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe e-Bite Bridge uze efike e-Folosi. Kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayifiti ukuthi sidabulize phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi lizwe leli lihlale libambene, ngoba silezinto ezidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khona ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo engikuzwa esikuzwayo ebantwini ukuthi nxa abantu bakithi bayabambana, wonke nala maphathi athi amele iMatabeleland abambane. Ngokunye singazathi siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhoba ngemva kumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa iZANU-PF ukuthi ngamaqhawe abalelilizwe. Ngiyabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi lathi sizame ukuthi selile izandla sivambane lalaba abanye abafana neZaku ethi mele abantu beMathebeleleni, i-MRP ethi mele abantu beMathebeleleni, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zeMathebeleleni ukuthi singasalela emuva. Sihlose ku-development ukuthi i-politics ingaba yi-politics nje, i-politics kayibe yi-politics eza kuthi ilethe inqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanye amazwi singabona libumba umanyano lamabandla owathoyo afana lezaphu lemthwakazi.
Wona la amabandla abantu ngiyabona bangaqhakazelela khona lokhu, ngoba lathi sikukhangela ukuthi nxa kuyukuthi ngensizo yonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakale eMathebeleleni bese sisiya njalo siyancintisana, bona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi i-coalition yethu kumbe i-alliance yama-parties ma-Pebaleland. Nxa singavumi ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one, kodwa okokugcina nje singahamba ngakho ukuthi nje sisebenzele ndawonye ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngama-councillors kumbe ngama-MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona ema-Pebaleland. Yikho umbono nalowo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani. Kulokuphonga uyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni ngoba iminyaka yonke nale ngu-37 abantu bebevota kodwa kungalanto nje bekwa etafuleni ukuthi livota nje livotela lokho bese kusuka sobala ukuthi hayi vele ivotela udubo.
Zona yiziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho elizaziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalela ephalamende emaphandleni?
Kukhangeleleyo kakhulu ukuthi nje khona okuthiwa ngama-capital projects, izakhiwo ezifana nemigwaqo, izakhiwo ezifana nezikolo okufana lamaklinika esingathi i-water development, i-resource development yamanzi, ibhorane lamadamu, yizi izinto eziqakathekileyo kakhulu. Kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwo nokuvuswa kwama-factory, amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-projects esingabe siwakhangele. Sibona ukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yokhulumende kaRobert Mugabe in the last 37 years. Abantu abethu basebenza emathebeleni le-Midlands, abantwana abasebenza emathebeleni le-Midlands, ama-youth emashonaleni, abantu bakithi bayakwagqoki khona lokho, kumbe kusebhinga kumbe kusetsholotsho kumbe kusembembesi kumbe kusenkayi kumbe kusebhayibhridge bayakwagqoka lokuthi ayisuke abantwana bakithi abasebenza esipholiseni, abasebenza ezikolweni, ezibhedlela ngaphi langapi. Thina abantu abethu bengabahambe baye emashonaleni, luhlelo esilikhangeleleyo ukuthi yinto emali ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe yiwokula ama-departments kahulumende.
Hayi, siyabonga babumzila, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwani?
Inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, uthanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Uqalise nini ezomculo lezi?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Benginda 14 years uma ngiqala ukucula kwi-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Nxa usethi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubekha for ama-album wabo. And then after then I decided ukuthi ngikhiphe nami i-album yami. So i-album nje ngingasho ukuthi isendleleni yokuthi iphume.
Lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ikuhlabela kuphela okwenzayo?
Nayi, ukuhlabela kuphela.
ukugida ke
nokugida ukuhlabela nokugida yebo
ontanga abasakhula abalingana lawe ba gijimisa kakhulu lezi ezabo house labo gqom kodwa wena wakhetha umasikandi ungasitshela ukuthi uhamba njani
ngiyawubonga ke leyo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye umasikandi mina is because umasikandi uhambisana ngathi ne-culture yami yesiNdebele, so ingenelana kahle ne-culture yami. Sina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje, akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwelakusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uthumele ngaphandle, abantu bawazi and bawu-appreciate. Yiyo le nto engikhangeleleyo ngathi kusasa and ngikwazi nami uku-inspire laba abakhulayo.
Usele ngoma eziningi okunganani?
Okwamanje nginengoma eziyi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Kahle kahle ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma ukuthi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngingathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azomkhulula ngoba kule kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngiyibhale le ngoma ukuthi uNkulunkulu wami makaze azongikhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yebo, hayi akunankinga. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengumuntu ongena help e-right, ngathi bengingaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya kukhona okuselakalayo nje zonke le zinto.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngapi, uzalwa kubani, libangaki engulindo kunye kunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKezi. Ngiphuma eKezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sisikhombisa. Mina ngowesihlanu enganeni sikababa. Amantombazana abafana bathathu and then the rest amantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule journey yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathe sibongile. Lo-ke ngumhlabeleli womculo kamasikandi uDudu Ndlovu, owazakala ngelithi iNono lakwethu, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Le Ndaba Litshona Le Ndaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
S
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicubungula udaba obelusegudwini kuliviki olungamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa. Kodwa asigxili kuye yedwa sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikankosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani isenzo sakhe?
Okwakuqala kumele sinanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Amawovethi kamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlutshwa ngabantu abakho abanjani ababili ngeke wakhokhela izwi. Naye nxa esiya endaweni efika abantwana beganga waba namandla okuthi ethi uyabakhuza abantwana enjani ebachaya. Iproblem ekhona nje asilabufakazi ukuthi watshaya abantu abakhe yini. Kodwa nxa engabatshayanga oyabephambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunazelela ukuthi kune-difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, usutshaye umuntu waphuma indinjinji waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana e-discipline. Kodwa nxa umntwana esesiba la ma-marks anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esekhuluma ngawo kulezi nsuku. In the past 10 years, iminyaka leyi-two edlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward, specifically also for the girl child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally, sikubhalansa njani le mithetho ama-rights ona lawa? Sibindibani sokuthi uthathe i-electrical cord ulimaze omunye umntwana.
Abanye-ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokhu esasikuzwa kumavuzo umphathi bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote. Kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi usimthumele imali. Ngoba abavuzulu la kuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikole bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo besipha i-guidance. It has created a society abantwana abarawuti. Ngoba singakela abantwana loba ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku. Inhlonipho isiphela, isincibilika. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantaba wona laba abakagresi esikhuluma ngabo. The mother has been absent. Yikho bethi sibala ngabo ukuze esouth sebexotshiwe e-UK sibona amavidiyo begada izimota zabantu nanilani. Because there's no parental guidance. Parents are busy with politics. The boys are busy with water. So akunalutho esingalenza. Abuzali lo mntwana kumele bebe ndawonye. Kube le system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi esake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo abalemali kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengento yena le nxa sikhangela into eyenzakala ngabantu abakamongameli babhizi amlandelela kunyuzi suku zonke, hayi usevula iyunivesithi sokunje abantwana kodwa ngakho abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nga uphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mambona into eqathekile, umuntu kaqale ngokuzihlonipha ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo, kodwa nxa uwumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba nxa sesikhuluma ngabasakhulayo, into eyenzakale ngugrace angithi ye utshayile umntwana kodwa bekungatholakala ukuthi izinto esilisa etshaye umuntu owesifazane. Kodwa into yangikhona nxa singazihlonipha sifunde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu, ngokwani singaphilisana, asidingi ukuthi sihambe sesibambe amakhodi egesi. Umuntu kafunda ukuzihlonipha ngoba naye umama ugesi usine engasazihloniphi njengomuntu omdala, usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga. Ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile ube lobusuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.